o e indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesihlanu omhlaka 25 zibandlela 2019 mu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers wa angi-involved a day or so ago wa on the ground, ama-lawyers wa on the ground besitsho bona ukuthi no, they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama-clients abo.
Asemathathu amasosha asemiswe phambi komthethwandaba phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni kobulawayo. Abamabandla ezokholo lesiKristu asungula umkhankaso wokukhuthaza inkulumo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo. Kuthi ke imuli yomoyi uOliver Mthukuzi obe ngumculi olodumo ithi lanxa iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe usezayo kuyabekwa ekhaya hatshi endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches kanye lenhlanganiso ezokumanyano weCivic Society and Churches Joint Forum sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ingxoxo uqobo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo ngesikhathi abantu sebekhethana ngemihlobo ngamabandla ezombusazwe langezigaba osekubangele ukuqhubeka kwenhlupho eziphathelane lodlakela elizweni kusukisela ilizwe lithola uzibuse. Njalo amaqembu omabili akhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe ngendlela engajojozeli udlakela. UMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emihlanganweni lentatheli zindaba eyenziwe ngabenhlanganiso zombili lezi bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe azinuka amakhwapha akhulumisane ngoqobo ukulungisisa ilizwe hatshi kube lokhu kudonselanwa. Unobhala jikelele weZCC uReverend Dr. Kenneth Mthatha utshele umhlangano owenzelwe ehoteleni yeNew Ambassador Hotel ukuba lezi nkulumo kumele zikhokhelwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission hatshi abezombusazwe.
Ngoba ukukhulumisana lokho awusokulungisa nje izinto ezenzakeleyo amaviki adlulileyo lapho. Sifuna ukuthi ukukhulumisana lokho kukhangele okwayenzakala ngemuva but sithi in the next 20 years sifuna ukuthi sibe leZimbabwe enjani. So ukukhulumisana lokho sifuna ukuthi siyakhe ifoundation eyakusasa elizoyenza ukuthi umphakathi uhlale kahle kube lentuthuko umnotho ozoyenza ukuthi umuntu wonke ayinjoye ilife. So yikho esithi simele sithi uma sizohlela iprocess le national dialogue ubuntu wonke amele abe mobilized abe part and parcel ye process.
Intatheli zindaba zona zikhuthazwe ukwehlukana lomkhuba wokuloba okobuchapa okujojozela loba ugxeka abantu elizweni obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF. Umnumzana Njabulo Ncube uthi zile ndima enkulu intatheli zindaba ezingayidlala ekukhankaseleni lezinkulumo.
Singavekela intatheli zindaba zenza lokhu esithi siyakubona emaphepheni kahulumeni sizagcina siba lohlupho olwedlula ololuwane ngoba ukuthi umlilo lwesiyo ubobotheke uye phambili kuba yenzela ukuthi kube zintatheli zindaba ezihluleka ukuthi khona zifake izinto ngokumele zifake ngayo. Wabona amanye amaphepha kathesi akahulumeni uyathola ukuthi khona ayafihla lokhu obesenzekayo. Lokho kuvi kumele libe phambili njengezintatheli zindaba ukuthi khona libhule lo mlilo.
inkuthazo efanayo iphume emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center oqoqwe ngabomanyano weCivic Society and Churches Joint Forum CSCJF. Umgcini sihlalo kulomanyano weCSCJF umfundisi Angliston Sibanda okhokhela inhlanganiso yeShalom Project etholakala kobulawayo uthe sesifikile isikhathi sokuqhuba ingxoxo uqobo.
Uhlupho yikuthi kukhulumisana lokho esikubale okwenzakalayo engo 79 lango 87 lango 98 bekungokwamapolitician behlala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba nguvice president wena uzaba nguprime minister baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike khathi sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela wonke umuntu abaza ama-NGOs, ama-civic society, izakhamizi, abalimi, abakhokheli izigaba, ezigabeni, ezabelweni, izinduna zakithi, sonke sihlale phansi, siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini, njalo kuyini okungumgomo okuthiwa i-national vision okusihlanganisayo, sikwazi okuzasenza sivume ukuqala ukuthi singabantu, bese usithi konke ukuxoxisana sikwenzayo, sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lomgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi baphana izikhundla kuphelele lapho
okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-CSCJF unkosazana Abigail Mupambi yena okhokhela inhlanganiso ye hashtag this constitution
engikukholwayo mina endenza hlala lokho ngiphinda leyo nto ukuthi bonke bakhona phakathi kombuso ngoba iMDC kunje iyakhokhelela emadorobheni wonke akobulawayo emakhasilini neZANU-PF layo ikhokhelela njalo 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 kasesithethayo angiboni mina isizathu sokuthi sebeqedile sebevumile sebefungile ukuthi bazancedisa abantu abeZimbabwe sebengikhona khathesi beqalisa ukusibisela ku-election mode sebezimelele oseyiZANU-PF loseyi-MDC mina bona azathi lapha kunokudlala kunensoro edlalwayo lapha sizaphela i-5 years ilokhu bechinga lokhu bengafuni ukuseva abantu babuye futhi ekuthineni bephenduke kithi sebesithi bona bafunani sibakhethe njalo. So I think there is a selfish agenda in the political camp.
Zombili lezinhlanganiso zivumelana kuba kube ngabe MPRC abakhokhela lezingxoxo hathi abezombusazwe bebangisana izikhundla bengaqhakathekisi uZulu. Imele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Asimathathu amasosha asemiswe phambi komthethandaba kobulawayo phezu kodaba lobudlongudlongo obuqhamuke ekutshengiseleni phezu kokwenziwe ngeviki edluleyo. Elinye lamasosha la lidutshulwe esiswini ngusomabhizimusi laSinda. Kusiyafika izolo kubikwa besokulabantu abangamakhulu amahlanu 500 ababotshiweyo kobulawayo ngodaba lokutshengisela lokhu. Okuchiye izitolo eziningi emalokishini zigqekeziwe ezinye zachiswa. Izitokisi zakobulawayo zigcwele osekubangele ukuthi abalokhe bebotshwa basiwe ejelele kami. Osekudanise amagqwetha alwela ilungelo loluntu ukuthi imthethondaba ayisebenzi ngokusemthethweni ngoba iningi lebotshiweyo aliphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Njalo lamagqwetha abengavunyelwa ukukhulumisana nalabo abotshiweyo laba. Abaningi sebephange bagwetshwa baphiwa izigwebo ezingahambelani lamacala adalwayo. Njengesibonelo, owatshontsha ikhuba lokulima ngenkomo ugwetshwe ukuhlala okweminyaka emine ejele. Kuthe abanye bagwetshelwa ukupika bephandle kwejele, i-community service. Lokhu kwenze ukuba amagqwetha aphansi kwenhlanganiso yawo eyeZimbabwe Law Society akhulumisane lohulumende ngalolu daba. Elinye lamagqwetha la umnumzana Joseph Banda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi sebeqoqa ukutshengisela kodwa sokusiba ngcono ngoba abanye sebephiwa ibail.
Engingakutsho ukuthi yes. Yes, nami sike indaba yakhona ngizwile sibi bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers who are involved a day or so ago, who are on the ground, ama-lawyers who are on the ground. Besitsho bona ukuthi no, they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama clients abo belo thuba lokuthi bakhulume nama clients abo vele base balincishwe ecourt ngaphi ecourt abaliphiwa lelo thuba base babantu labavotshwe kahle bavalelwe ngalesi kuma stock kuma sales and ama lawyers are denied access and then lase prison abanye ngoba kuthiwa babevotshwa bangabele court base babengaphiwa ibail abantu bakhona bonke babengaphiwa so bangabotshwa bahanjiswe eprison county prison ama lawyer angalandela khona ngale babethi besike vele batshele ukuthi hayi asibivumeli ukuthi libabone ama clients so yiyo into enkulu kakhulu ka disciplinary ama lawyers yona le ukuthi ama clients abo kavunyelwa kabavunyelwa ukuthi bababone ngoba udaba lokho na belulubi kakhulu kokuthi lo society of Zimbabwe ngisukana nje lezi ezidilileyo ihambe yayabona u-chief justice upresident wethu we-law society uhambile wabona u-chief justice lo secretary wethu wayambona u-chief justice ngodaba lona lolo u-chief justice unfortunately uthe yena kakulani ukuthi angaliwenza kayisuye owatshela ama-magistrates ukuthi bancitshe izibotshwa lezi ibay so yikho-ke khonokho okubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyer so but ngizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ngani usungconywana ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients
sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le
yes bebekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athize ukuthi hayi lokho esihlangana nakho asikaze sikubone njalo ayisiyonto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu so ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu amagoda abanye amanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hhayi thina njengoba besenza ukuthi singabi lama-powers okungangcono yokuthi lathi sihambe ezi-3 days
lo-ke bekungumnumzana Job Sibanda igqwetha lilwela ilungelo likazulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kwele Melika namhlanje zibuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eMelika zitshengisela ngodaba lomumo wezombusazwe elizweni lazo. Intethelo zendaba yeStudio 7 uMike Hobe ukhona ngale. Mike, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yebo, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi siyabonga ngokungena ngokungenisa kuhlelo.
Ye, akusitshele kwenzakalani khona ngapho?
Lapho ngikhona esigodlo selizwe leZimbabwe eWashington DC kulabantu abaningi abatshengiselayo abantu baganunwabo abantu bayakhonona bathi hayi lokho okwenzakalayo ekhaya abathabanga vele ngile lunga elebandlele umnumzana uDan Moyo layo ngumunye otshengiselayo ukhona phambi kwami.
Ye, bathi injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Bathi eningi labantu bayakhalala ngalokho okwenzakalayo ngekhaya. Bathi babona abosisi, labobhuti, labobaba babo beshawa, bebulawa, bethengulwa, beboshwa. Bathi hayi lokho abakuthandi njengalokho okwenzakalayo kwele South Africa. Labuthi uMP layo uyamemeza esithi jajamuka. So eningi labo bakhona labo bayatshengisela bethi hayi abakufuni lokho okwenzakalayo eZimbabwe.
Ye, uqalise esikhathi bani umbuthano lo njalo kulabantu abaningokungakanani?
Ngicela uphinde angisakuzwi.
Ngithi mina uqalise esikhathi bani lumbuthano lokutshengisela njalo kulabantu abaningokungakanani?
Kulabantu maybe abefika amathumi amabili abayi-20 abatshengiselayo. I-protest lena iqale ngo-10 ekuseni. Lapho saqale sifika khona bakungela abantu abaningi kodwa ngokuhambisana ngesikhathi abantu laba baqala ukuphika.
Ye, benelisena ukuthi bakhulumisane lo meli weZimbabwe khonapha emeli.
Ngicela uphinde umbuzo wakho angizanga.
Benelisile na ukukhuluma lomeli weZimbabwe eMelika?
Hayi cha, abasatholanga ithuba lokukhuluma lomeli weZimbabwe ngenxa yokuthi sifika khona. Yoni embassy ibikiwe vele kule lock sokuthi ukhanya ngani akula muntu lapha eBhosa selizwe leZimbabwe.
Bebe vele bengamlobelanga na incwadi yokuthi bazafuna ukutshengisela njalo bazafuna ukukhuluma la.
Hayi asatholanga ukuthi ithuba lokubuza umbuzo lo. Kodwa enengi labantu bike ngaxoxa labanye abantu bathi baza bodisi petition yokunikeza yena uambassador lapho bazaze khuluma isifiso zabo. Ipetition yangikhona vele ngiyibambile ngilayo esandleni. Wothi ngikutshele ngamafishane ukuthi yona ipetition yangikhona ithini. Into yokuqala abantu bayasho ukuthi le ndaba yama-bond note abasayifuni, bafuna ukuthi i-bond note ithiwe. Ngingaxoxa lomunye vele oyiphatha manje sebandla le-MDC othi hayi bana babona ngani kungaba ngcono iZimbabwe ngajoyina kuthiwa i-Rand Union basebenzise yona imali yakule South Africa. Enye into ekhona njalo ku-petition bathi ngesikhiwa bathi stop killing and torturing lama-abductions, kusho ukuthi abasafu abakuthandi lokho kwenziwa ngekhaya lapho abantu bashawa ngamabutho lezinto ezijeneyo.
Ye yona sona isigodlo someli weZimbabwe eMelika sivalelweni?
Abakhulumanga vele sithe kufika khona sabona vele kukhiwe, so siyamangala lathi ukuthi kanti kwenze njani ngenxa yokuthi ezinye izigodlo zivuliwe. Sike safika khona isigodlo seJamaica sona esiduzane sivuliwe, isigodlo seNamibia sona sivuliwe, khanye ngani eZimbabwe iyona yodwa evaliwe. Kodwa sike saxoxa lo munye ubaba osebenza khona wasitela kuthiwa njengoba sekulahlekelwe liqhawe lethu ubaba u-Oliver Mthugudu kuthiwa ama-embassy wonke aweZimbabwe kumele avaliwe namhlanje. Asazi lokhu ngaba luliqiniso na, kodwa that's what we've heard so far.
Lokhu besiza na abantu abavele kwezinye izabelo zemelika?
Abantu bayeza kulabanye vele abasanda ukufika. Sike saxoxa labanye abantu bathi abanye badabuka ezindaweni ezishiyeneyo lapha kwele Melika, abanye bathi basuke Indianapolis, abanye New York nendawo ezishiyeneyo. So kukhanya ngani abantu bayeza abadabuka ezindaweni ezishiyeneyo.
Yeah. Hayi sibongile kakhulu Mike ngokusethulela okwenzakala ngapho ekujengiseleni kwabeZimbabwe esigodlweni someli weZimbabwe eMelika. Siyabonga.
Okay, Eli, can I go?
Loge. Imuli kamuyi Oliver Mthukuzi obe umculi olodumo uyithi uzabekwa ekhaya kumadziba hachi eNational Heroes Acre lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Imuli le ithi bekuyisifiso sikamuyi ukuthi angcwatshwe emathuneni omdeni. Uhulumende uthi uzakwethula amabhasi angamashumi amathathu eHarare azathwala abantu abafisa ukuya emngcwabeni kamuyi khonale emadziba. Unkosikazi Monica Mtrangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kuzaba la mabhasi njalo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe azathwala abantu abafuna ukuya esiqintini lesemadziba esisemashonaland central lapho uMthukuzi azangcotshwa khona ngesonto. Unkosikazi Mtrangwa uthi kusukela namhla kusiya ngesonto uhulumende uzancedisa umndeni kamuyi ngokujiyeneyo. Isidumbu sikaMthukuzi sikhangelelwe ukuba sizalaliswa endlini yakhe eNorton namhla lapho okuza kwenziwa khona umthandazo ngomgqibelo engakathwalelwa eNational Sports Stadium okuzabe kulabaculi abambalwa. Kusukela lapho ke isidumbu sakhe sizathwalelwa enkambeni yamasotsha eye-1 Commando eHarare emini yantambama. Sizathwala ngendizamtshina yohlobo lwamahelikopta esiza sichiya emzini wakhe emaphandleni emadziwa. Umoyi uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe eseNational Hero. Abantu abaningi baya kuncoma lokhu besithi bekungamangalisi uZulu, bekungamangalisa uZulu nxa uhulumende ubengamnikanga leyi nhlonipho. omunye wabanxuma lokhu ngumnumzana Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Superstar Sounds.
Bona kukuhle kakhulu ngoba asikaze sikuthole lokhu ukuthi abaculi bayenziwa ama-hero njengabantu basempini, kodwa ke lokhu ngibona kukuhle kakhulu. Maybe it's the beginning of the good thing.
Ye, ubona ngazani kutshoni nxa sokunikwa izicoco ezinje abantu abaculayo?
Ngibona kuzosikhuthaza kakhulu emculweni ukuthi njengamanje babuDube mangivengile abaculi bakithi sebesenza noma yini music ongekho right njengalo music wakudala. So manje ngibona ngathi kuzo-encourage kakhulu intsha ukuthi yenza izinto eziright ukwenzela ukuthi nabo kusasa babe recognize njengomdukuzi.
Ye, ubona zani bakhona yini abakuzinga likamdukuzi abangathola vele izicoco ezinje?
Yes, sinabo abantu engingababekisa ngabala nje abaculi mhlawumbe babe balutshwa balutshwana bona masibhekile nayo Macheso. Macheso is one of the best. Sesesibuya ngakithi ngapha ngasemathepheleleni noMathini wendolwane Super Sound, noCharles naye wendolwane Super Sound, ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu kwezomculo ekuthi namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi kunendolwane Super Sound because of uMartin noCharles.
Ye, kuzobuya abanye-ke ongabacabanga ibaphi abaculi abadabuka emathebeleleni?
Emathebeleleni okwamandi abaculi engababala abekho ezingenele ukuthi they can be recognized isethatha ukuba ama-hero because basesebancane basafunda abafana bakithi. Kodwa-ke kudala abantu ababenjengabosibuza nabondukusimalakhi yibo abantu esingathi mhlawumbe babefanele ukuthi babe recognized banikezwe lesa isicoco sokuthi babekwa i-respecta.
Ye, abantu abanjengomajayivana-ke ungamkhohlwapheli.
Oh, umajayivana-ke sengimkhohlwe umajayivana ngoba akekho ekhaya, kodwa-ke naye is one of the big guys bese sithi noThomas Maphumu, abantu abaziqiniso kwezomculo.
Lo-ke kubuye kunguDenzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Super Sounds. Ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kuhlelo lwethu olweHoza Friday sizalethulela okuningi ngomuyi owayesaziwa ngelokuthi nguTuku. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Live Talk lamhlanje sixoxa ngembali kamuyi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe Oliver Mtukudzi ozabekwa emzini wakhe kumadziwa lapha dabuka khona ngesonto. Singakayi kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Indizamchina bezingena egcekene leGaladia edolobheni leNew York ngenxa yokuvalwa kwengxenye yengatsha zikahulumende weleMelika. Kuthi-ke umnumzana Roger Stone owayeyisiphathamandla somkhankaso kamongameli Donald Trump ubotshwe namhla emadabuka okusa phezu kodaba lokusebenzelana lohulumende weleRussia ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Njengokwethembisa kwethu kuhlelo lweWoza Friday namhla sixoxa ngomuyi Oliver Mtukudzi obhubhe ngolwesithathu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
UMtukudzi waqaza ukucula ngomnyaka ka-1977 elomunye umhlabeleli oselodumo uThomas Maphumo. Babekuqembu elalibizwa ngokuthi iWagon Wheels. Ngokuya kwesikhathi behlukana, kwathi-ke uMtukudzi waba lamadlalade amaningi okumangalisayo agoqela le eyayithandwa ngabantu. Omunye walabo abathakazelela umculo wakhe nguThemba Ndlovu, umculi olodumo owatshaya ingoma ethi Meet Me in Zimbabwe.
engayizwa kuqala engayithandayo kwakungu Ghetto Boy. Engathi mina lubaba lo ubaba lo uzikeya phambili noma kanjani endlakanye. And then eyinye uNeria found it very powerful.
Uthi umntukuzi ube ngumuntu wabantu.
Vuma, vuma iwe. Vuma, vuma jaze. Vuma wazakara, vuma waunyana. Vuma wazakara, vuma waunyana.
Umntukuzi wabo waxoxa lo Heather Maxwell owe VOA Music Time in Africa. Nanku okunye abakhuluma ngakho ukugoqela ngesikhathi elolonga idlaladi lakhe lokugcina.
I'm here to release my 67th album, so I'm very excited.
Kana usati wabutuza awusati wakura kungoputuza chet azirevi wakura.
Every album has got its own topic, it's got its own agenda.
Le engiyilobayo ikhuluma ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele, ikakhulu ngezinto ezenziwa ngabantu emhlabeni. Ngikhuluma ngokuthi indaba kulobudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele. Inkinga ukuthi siyabe sisezikhundleni esingafanelanga ukuthi sibe lazo.
We are all in the wrong positions that God created us for. That's why.
Waphinda wakhuluma ngokwenziwa ngabazali abavalela abantwana ukuthi benze abakufunayo.
Parents are supposed to help you identify yourself. And I believe children talk to the parents that, hey, this is who I am. And parents feel otherwise. No, I want my baby to be a doctor, a medical doctor.
Abazali kumele bancedise abantwana ukuze benze abakufunayo. Ngiyakwazi ukuthi abantwana bayakhuluma labazali bebatshela abakufisayo. Kodwa abanye abazali bayabavimbela besithi kumele umntwana abe ngudokotela. Loba nje umntwana uyabe efisa ukuthi nga utshaya ama drums ezomculo.
And yet he was created to play a drum.
Kanyake umntukuzi wezizwa ukuthi umzimba usudiniwe.
Urge is catching up, but I can't run away from myself.
Ngiyezwa ukuthi umzimba usidiniwe, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngicula.
I have to do it.
UThemba Ndlovu uthi umntukuzi uthiye enze izimanga emhlabeni.
Indima yabetha useqedile indima yakhe.
Mele iStudio 7 iseWashington DC ngingukhiphi Stube.
Leyo ke bekuyimbali ikamoyi owayeliqhawe lamaqhawe kwezomculo owayethula yamadlalade amaningi kwezomculo. Sithi kakalale ngokuthula. Oselivalelisa ukuhlolo lothola lamhlanje, uPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.